Nanko kokugcina ke baba Dube ukuthi hayi lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe eHarvest House ngabantu abangafuna ukulandela iconstitution yikho nje bephakamisa lowo moya kodwa abantu bezimbabwe abakwaziyo kubana iHarvest House leyi esithiwa yiMorgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla seMDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba Tsvangirai esekelwa ngumama uKhuphe kulabo baba uKomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababe phethe inhlelo zabo Copac enxasibuyele emuva kobo 2011 omama uKhuphe bengo deputy prime minister kanjalo kanjalo so yiso isigodlo sethu akulanto entsha akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamelwe ngumlando ukuba nabadinge i-office kunqabe lokudinga i-office kumbe benze lokho abafuna ukukwenza kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance ngumbuthano wamabandla angu-7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lowo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngaphi phambili ngayo i-MDC Alliance.
Ye, baba Ndlovu, nantu udaba khonapho ukuthi bafuna ukutshintsha imithetho njalo bafuna ukubumba i-GNU abantu bathini ngakhona
ngokuthanda ukudla sebedle i-poison ukusebenzelana nezano PF kufana lomuntu osedle i-poison kufana lomuntu osegade impisi ongekayehle angayehla izamuhla yikho sebekwenzile ke-witness Dube labomonzura labomakhuphe ke labomdzuri ke yikuthi sebesebenzelana nezano PF abangakwenza yikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube nje ngomlilo wamathepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane kodwa-ke sebezehlukanise labantwana bezimbabwe ngoba abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho abantwana bezimbabwe izanu PF abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo impilo ezimbabwe kayimnandi nxa izanu PF sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sisebenza labo-ke sebesebenza la izanu PF sebesidla mgani munye sebembatha bonke yikho sithi thina hhayi kabakwenze sizahlangana phambili sithi thina-ke hamba Duba baza kuchutha phambili
Dube
le ukuthi-ke sihambe la masotsha ebusuku baba Dube hhayi kusengalezimithiyo into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuthi ngesihle abakade bekhona emini sebetshayisa-ke kushifti yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo-ke babachazeleke ubana hayi sithunyiwe yibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini lokho kuyatshengisela-ke ukubana iningi liya livuleka amehlo abafana abasebenze e-Harvest House abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabe vuleka amehlo bekubona ukuthi hatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo ngakho-ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hhayi asilandeleni umbutho nalowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court outshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhuphe kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora kathesi osangutshalimani ngubaba uKomichi amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID bebezenzela umsebenzi wabo njengensukwini yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uWende bekumele aye e-police station nxa obelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenza i-report wonke umuntu i-charge office uyayazi
ye Ndlovu kodwa lingeke lakhulumisana umlota yini akulungiseki phambilini kona
hayi akusalungiseki umuntu osembathele ezanu PF usengcolile nje ezanu PF ukukhulumisana umlota akuveleka kusabambeki abafowethu sebeyizanu PF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe i-Harvest House basebenza lezanu nxa yena uwitness esekhuluma ngabojonathan ekhuluma ngabomgabe umgabe wafa esexothiwe kwizanu PF ujonathan moyo waxhotshwa kwizanu PF yikho nje wabaleka waphuma elizweni so kulo mehluko-ke into akhuluma ngayo-ke abe sekukhuluma-ke ngokuthi kuma-structures ethu kumele sifake bani singafaki bani kakusikho kwabo lokho angeke basifikele itimu yethu thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani yikho sizaqhubeka siyisetha sizaqhubeka itimu yethu inqoba isiya phambili bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakadini behamba lamasoja lamapholisa besiyangena e-harvest house ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe 10 PM ebusuku belamasoja lamapholisa lama-tankers ukuthi bayengena-ke e-harvest house okwenziwa ngumnankagwa la ehamba lamasoja lama-tankers lamapholisa ukuthi ayengena e-state house same thing yenzakalayo izano PF inacost esiyiboni senzakala sithi thina hayi selingcolile bafoti boDube kukhumisana umlota angikuboni kubambeka
ngokuthi
ngoba hayi selingcolile
ye Dube ukhumisana umlota ngamafutshane kwalapha kubona njani
ekukhumisana nomlota lapha baba Dube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthetho wandaba omkhulu owe-Supreme Court esaba ngumkhombandlela wokuthi i-constitution yethu bekumele siyilandele njani ngeke phela sihlangane sikhumisane umlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana i-constitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatshi xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku maZimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlo ngandlebe abangalaleli umgomo siseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli iconstitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana laba landela abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhombandlela lo we-Supreme Court lo we-High Court lama-judgments wonke nje akhona kungumkhombandlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombutho sithi lanxa sisiye ekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele ukubana ZANU PF sifuna ubuse ngale ndlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngale ndlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla.
Bozelokucina
thina hamba juba baza kucutha phambili sebenzani ke lezane njengoba livele li-reserve site ezanu PF abantu babazaphawula abantu babazajengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazithi i-politics bayayazi bayakwazi abakufunayo
ezathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi wezanu PF basebenza le G40 kathesi bathethe uMahere umuntu obekuzanu nje ngaphansi kweminyaka emibili umntwana wezanu nguye osebakhulumela kathesi izisekelo zabo zonke lokwenza kwabo konke kuyatshengisela nje ukubana ngabantu asebezisebenzela lezanu sebengabantu bodlame sebengabantu abangasalaleli ama-constitutions e-party sebengabantu abangasalaleli ukunquma kwama-courts i-Supreme Court kuyiyo inkundla enkulu kakhulu eZimbabwe kabasayilandeli i-High Court kabayilandeli zonke nje izinqumo ezenziwa ngokusemthethweni abasakulandeli yibo obuzanu ke lokho esibaziyo ubudlova asebebenza kusukela ngesikhathi ubaba uTsvangirai esichiya eBuyera kufuna ukutshiselwa bukhokhele endlini lani nje yonke esisenzakala i-corruption esiyibonayo kukhokhela uChamisa ku-MTC yibo obuzanu lobo abantu ababaziyo abangabufuniyo yonke indawo ngakho-ke ukuthi bona babe besithi bazakhwela phezu kwentaba emsakazweni babe besithi sisebenza lezanu sisebenza bezanu khona izona zonke inkomba zitshengisela kubana bona nje sebengelunye uluhlu lwezanu.